daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Demonstration ukuthi khona sihambise ipetition yokuthi into ezisikhathazayo, izinto ezinjengezefa le sikhathazile, le price intengo lelo kuyikhwela daily daily. It was going to be a peaceful demonstration and amapolisa labo angazi bangene kuyini, bathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo ezitolo, ukungakhuphulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe.
Namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela kuministry yelocal government, iministry yethu, ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kanti kwahamba njani into leyo, bazaqalisa umsebenzi kusasa.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa ukwenzakala kwoBulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho. Umsebenzi, umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe-Mine Entra Exhibition 2019 uqale namhlanje kwoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo namhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo, ukungakhutshulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe. Kodwa amapholisa aphange abopha abanye babo abangafika amachumi amathathu okubalisa obekhokhela lokho kutshengisela uMnumzana Josephat Mzaca. Lanxa isithwa elobele amapholisa incwadi yokucela imvumo yokutshengisela. Amagqwetha amela ababotshiweyo laba awenhlanganiso ye-Abameli Lawyers for Human Rights athe abengakaziswa ngokubotshona kwabantu laba. Amapholisa lawo alile ukukhuluma le-Studio 7. Kodwa uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomunye wabakade betshengisela uMnumzana Raymond Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesihamba lapho sihlangana khona umzawasela wasesithi khona no yonke into ilungisile, amaphepha i-clearance ibonile yonke into, yonke yamapholisa ile-clearance yangkhona. Bese siqalisa khona phani ulokuza ukuthi siyenze ukumobilize abantu ukuthi sikwazi ukuhamba sisatshengisa ama-placards la. Ikwase ukubuya amapholisa umzaca wasekhuluma labo amapholisa labana wasesithi hhayi no, amapholisa laba ngabantu abakubuya kuzosigayida, thina singazi ukuthi hhayi kanti vele baleyinye injongo amapholisa la. Amapholisa ahlade hhayi lokhu alikwenza ngaphandle komthetho. Abathingisana lo mzaca lathi sazama ukuthi singenele indaba yangkhona, abathi hhayi kungaphandle komthetho ngoba this is illegal gathering. Umzaca wazama ukukhipha incwadi wasesithi akusebenzi lutho lokhu. Abona hhayi izankinzi zahle zakhala khonapho. Khonapho kuyi-demonstration yokuthi khona sihambise ipetition yokuthi into ezisikhathazayo, izinto ezinjengezefa le sikhathazile, le price intengo lelo kuyikhwela daily daily. It was going to be a peaceful demonstration and amapholisa labo angazi bangene kuyini, bathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Ye manje babophe abantu abangayi?
Bangathi lapho nxa ngikhangele ngoba thina abanye sihle sabaleka ngoba ngabe bebophe abafika angani-10 kumbe 30 khonapho. Ngoba kethi sukulesiminyeminye esiningi nakwazi ukuthi nxa sebeqalisile ukubopha amadoda lawo esipholiseni wonke umuntu usuke siyangale, kodwa abaningi sibile babanjiwe sibile. Iginga yonke sibile eningi kakhulu ibanjiwe, bobo-10 sofika kubo-30 khonabe ngabizwa nje.
Manje kubotshweni khonapho bakhona yini abahlukuluziweyo?
bona bahle bathi khona ozazama uyenza umsindo kungidinga yonke nale siyamhlaba ilokuzini okumangalisayo amapolisa lawa bezigqokelile okuzini iminto zabo zi-right zina lezi ezidurayo zona lezi uzibona umuntu evuma ukusetshenziswa egqoke izinto ezidurayo khonapho engaholela lutho khonapho sizama ukulungisela yena.
Lo ngumnumzana Raymond Phiri, omunye wabakade betshengisela namhla edolobheni lakobulawayo. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa okwenzakala kobulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho umnumzana Christopher Dube. Umnumzana Mguni utshele iStudio 7 ukuthi izithunywa zohlangothi lolu zikhangelelwe ukuqala umsebenzi kusasa. Uthi okwamanje umabhalane wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube usebuyele emsebenzini lanxa umnumzana Khamperami ubesala lamakhiye okuvula iofisi yakhe. Umnumzana Mguni uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Amagqwetha akamnumzana Dube abese-CDI njengoba into le lathi sivume ukuthi ayenziwanga ngendlela kutsho ukuthi kumele sivuleke iofisi hhayi sigcine sizama ukuthi siwuvule sayivula.
Ye, litheni ivula khonapho-ke utheni umnumzana uTinashe Khamperami ngoba nguye okade emisile phela uDube?
Ukhanya ngani kulohlupho lokuthi bona abakwenzayo kungekho kade bona abakwenzayo kusemthethweni, so singathi kunokungazwani ngaleyo ndlela ukuthi bona bagqinisa ngelokuthi hhayi kusemthethweni thina sithi hhayi akwenzeka ngendlela ukuthi kukhona akwenzayo uDube sikwenze ngendlela eqondileyo wenzeka ukuthi kungaphenduki ukuthi kusasa.
Ubaba uKhamperami kade kubambele yini isikhundla sikameya uthi ayenze khonokho akwenzileyo njalo kusemthethweni yini xa sesikhangela umthetho?
Umthetho we-Burnie Council Act ujona nxa umeya engekho umsekeli wakhe ngiyombandelayo imisebenzi adumela yena. Ngaziphumela nje ngazihambela kwenza into zami ngokwamalanga amabili ngoba ngangisiya gqedisa izimali zami ade ngizigoloda e-UNISA lapha ade sezimasiyazi yami lo. So ngahamba ngolwesine, so ngithe ngifika ngokuthiwa ngikhona ngazwa sokulo mkhosi emuva lapha enzela khona ukuthi sokwenzakele khonoko okwenzakale. Ngolwesihlanu ngabe ngiphenduka sengishesha ukuthi ngizolungisa udubo lololo.
Singathi-ke uthe usuphendukile udubo lolu waluthola lukhona, ubona ngani solulungisile yini kumbe liqhubekela phambili?
Hayi, ngokuthi sithe sikhangele ukuthi into layenzanga kuhle besizama ukuthi sibize ikhansili yokusheshe kuthiwa i-special council ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane njengama-councillors into le siyilungise ukuthi siphathe kuhle. Kodwa namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela kuministry ye-local government i-ministry yethu ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kanti kwakuhamba njani into leyo bazaqalisa umsebenzini kusasa.
Lo umnumzana Solomon Mguni, umeya wedolobho lakobulawayo, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ukusenjalo, ibandla le-MDC lithi liza kwenza konke okusemandleni alo ukuxazulula inkinga zokufuthelana isedolobheni lakobulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mulukele ukulandisela intatheli zindaba phezu kwamanyathelo abebandla lakhe asebewathatha ukulungisisa ingxabangxoza esiqhamuke kobulawayo. Udaba lwemizamo yokuxotshwa umabhalane omkhulu kumanisipala wakobulawayo umnumzana Christopher Dube ngumsekeli kameya umnumzana Tinashe Khamperami embeka umlandu wokwehluleka uqhuba umsebenzi wakhe kuhle soluguquke lwaba ludaba lokuphoselana aqatha kubandlulwana ngemihlobo.
Kusasa amakhansila onke akobulawa abe khona lapho eHarare behlangana nabakhokheli national leaders kwenzeka uthini sivumelane ukuthi indawo lesiyayiqeda kanjani. So yikho lapho esikhona njenge MDC sisukuthi ni kuphele konke lokho abantu bekhangela indaba ze service delivery. Okwamanje sithu u town clerk kabiyele emsebenzini kube le investigations, then investigations lezo ngaphumelela kuzo decide by city council ukuthi aqhubekele phambili esebenza kumbe asuspend. So yikho lapho esimi khona njenge MDC.
Amakansila abalisa umsekeli kameya wakobulawayo, ukansila Tinashe Gambarami lo kansila Silas Chigora bakhanya behluphane lo Dube ngemva kokuba eyale ukwemukela incwadi yokuxotshwa kwakhe umsebenzi okugcine kucunula izakhamizi zakobulawayo ezitshengisele zithukuthele phezu kwalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kusenjalo, ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wamakansila kobulawayo kusasa eHarare, sixoxe lo Councillor Silas Chigora kaward 4, yena ongu-chief whip kukansili yakobulawayo. Yena ke kathandanga ukucaca ukuthi umhlangano lo uyabe ungowani.
Siyahamba eHarare amakansila yakobulawayo, kodwa hayi siyahamba njengoba liwazi ukuthi amadezi amabili lawa iHarare kuyikhona, isitundu sabo ikhona, leBulawayo layo iyahamba. Just to meet leadership party for ama-issues service delivery okufana nalakho nalokho. Kuhamba sizahamba kusasa ekuseni, siyake sihambe eHarare asibawazi abantu ukuthi siyahamba i-leadership la iyake khona khona ngabe la siyahlangana labo eHarare. Akuhluphi, siyake sikuyenze lokho, akukalisi namuntu.
Akula kwenza le ngxabangxoza ebisenzakala ekhansili yakobulawayo kunsukwana ezedlule.
Hayi, akulani lakho nalokho. Njengoba ngikutshela ukuthi iHarare kuyikhona isitungisa bekungela ngxabangxoza, kodwa kobulawayo siyahamba njengabanye, njengamasitizi wonke nje. Ngiyawazi ukuthi izeni bogwere bomashingo namanye ama-councils bazahamba just for i-review yama-service delivery.
Ungathi konke nje kuhamba kuhle ekhansili, liyazisebenzela kuhle?
Hayi, siyakhulu umsebenzi kahle kahle nje, uright kakhulu.
Lowo ngu-Councillor Silas Chigora kaward 4 eBenside edolobheni lakobulawayo, sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Idale le-House of Representatives kwele Melika lithatha isinqumo sokuthi uMongameli Donald Trump wethula umbiko wokubandlulula abanye abantu kulandela ukulwisana kwakhe lamalunga edale le-Congress akubandla lama-Democrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakale edale le-House of Representatives izolo ntambama kulandela umbiko owethulwe ngunkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedale leli oveze ukuthi uTrump utuke ngendlela elenketabechabi amalunga edale le-Congress abalisa u-Ilhan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley loRashida Tlaib. UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israyeli njalo basekela amalecatsha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika, kuthi ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Ulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenketabechabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenketabechabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kule Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive but dangerous.
Akulandawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukucabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwele Melika, labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama-Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama-Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucothoza amazwi ka-Trump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli. Kwephulwe yonke imithetho namhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the house just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe ngu-Trump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dabanginare, ingcwethi kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe ngu-Trump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama-candidates wonke ahlanganiswe umongameli, abantu babekhangele ngamandla befuna ukubona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTrump utshele intatheli zindaba namhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba, athe kumele baphume baphele kule Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokwenzakala elizweni. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umbukiso omsebenzi wokwemba walonyaka oweMine Entra Exhibition 2019 uqale namhlanje koBulawayo. Abesifazana abakulumsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngokuba madolonzima kundikimba kamongameli Mnangagwa yokuthi ilizwe livuliwe kwezamabhizimusi. Okunengalolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje koBulawayo lapho abesifazana abakubhizimusi leli baqale ngomhlangano wemfundiso ehlafuna ngenkinga ababhekane lazo kulumsebenzi. Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair uNkosazana Stella Nkomo uchasisa ngalumhlangano.
Umbukiso namhlanje, njengoba ukwazi ukuthi umbukiso uqalisile namhlanje, thina njengabaqoqa umbukiso siyathaba kakhulu. Siqalise namhlanje ngomhlangano wabomama esibone omama abadlula 200 besiza bezokhuluma ngendlela abasebenza ngayo labadinga uncedo ngayo ukuze labo bathuthukise ilizwe ku-mining sector.
Abesifazane beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngabogatsha lwezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni ama-license okusebenza okusemthethweni. UNkosikazi Thokozile Moyo, umgcini sihlalo wabesifazana abakubhizimusi lokwemba esilobela, upha umbono wakhe.
So injongo yami angifuni angikhangelele ukuthi sibe simele ama-handouts from the government. Ngoba kakwani i-government ikhangele ikhangelene lezinto eziningi. Into engiyifunayo kuphela ukuthi si-releaselwe ama-claims amaningi ukwenzela ukuthi sinikeze abantu ukuthi bezisebenzele, singameleli ukuba siphiwa kuphela ihulumende, sincedise umongameli welizwe.
UNkosikazi Jane Lusinga, umgcini sihlalo weZimbabwe Miners Federation eMandebeleni, uchasisa inhlupho ababhekane lazo.
Ubuhlungu obubhekane lobumama engizakhuluma ngakho kabanzi ngokomunye umngane wami owayele mine wafaka ama-investors, kwasetshenzwa kuhle zathola yonke into ababeyifuna, and then at a later stage mama lana bamkhupha i-contract le babelayo. She had to fight her back, walwa into zama ukuthi emalweni lalaphana. She ended up eluza izinto eziningi, waluza imota, and then at the same time wagula. Ekuguleni kwakhe khona phana, when things were almost about to come up right, she died because of stress, because she couldn't handle the situation evele khona.
Evumelana lolusinga, uNkosikazi Lindiwe Mpofu, umsekeli kamongameli weZimbabwe Miners Federation, uthi kudingakala imithetho ezalungisa indubo lezi.
Inhlupho ziningi kodwa okuseleyo ukuthi kufanele sibone indlela forward. Akulama solutions amaningi esiwalethayo ukuthi kuncedise abomama in ways of funding, in ways of ama government policies, but especially e-policy, ngoba e-policy yiyo efunekayo ukuthi for us to be able to be integrated into ama current structures.
Isikhulumeli seZimbabwe Miners Federation, uMnumzana Dosman Mangisi uthi sekudingakala ukuba kuhlalwe phansi logatsha lozokwemba ukuze udubo lolu lulunyisiswe.
Indaba leyana le siyayizwa isikhathi zonke, so okakathesi vele kumele sihlale phansi sibone ukuthi sisebenze ndawonye lawa e-Ministry of Mines ukuthi sikwanise ukuthi silungise ama-disputes alelwana. Siyabe sifuna ukuthi sisebenze futhi la mapholisa ukuthi bangene indawo leyana lezo ukuthi nxa kule umsinto bangenele kube lesanithi ukuthi kusebenzeke kahle le Ministry of Mines.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe abo aligugu ngemva kokwemba. Umbukiso walonyaka wezokwemba owe-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo ogijima ngendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential uqale lamhlanje ukhangelele ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esikhalangeni zihlangene ngobuningi edolobheni leLeeds kweleBhilithane emcimbini obizwa ngokuthi Bukhalanga Gathering, lapho obekuthakazelelwa usiko, ulimi lemvelaphi yabantu besikhalangeni. Asizwe nokuningi kuntathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Bekungabizwa ozwayo kulumcimbi bekulabatsha abadala kunye lezizalwane zeBrithani bezozithokozisa befuna ukwazi ngesizwe sesikhalangeni. UMnumzana Lucky Moyo ngumculi njalo ngomunye wabaqoqela umcimbi. Uyasichasisela ukuthi kuyini Bukhalanga Gathering.
Inhlanganiso ehlanganisa abantu ukuthi bathone bekholisa nje kungela okonakeleyo, kungemtshato, kungemfa, kunge-birthday, kodwa kuyikuhlangana nje abantu bekhumbuzana ukuthi bangobani njalo bekhuthazana ukuthi batshelane ukuthi baphila njani njengendlela umakhelwane ekhaya bavuka bevusana ukuthi uvuke njani utshona njani konke kurayithini. Injongo iyena leni yokuthi kona ulimi lolu amasiko ethu asosikhalanga kuphela, isiNdebele, isiVenda, isiHlonga, isiShona, ngoba thina sizibiza ngokuthi kona singabantu.
UMnumzana Moyo uyaphambili egcizelela okwenzakala kulo mcimbi.
Bekudliwa isithwala senyawuthi, amacimbi, yonke into, bekugidwa njengokubonile mphethi woso yami ngigida umgido esikhalangeni okuthiwa iwoso, abanye bathi ngamabhiza. Bekutshaya ingoma zabo Solomon Schools amarumba lapha besilebhendileyo amakhalanga apha e-Stegeman. Abantwana abancane baselizweni esizwa kuthiwa khona alinamthetho, abantwana kabahloniphi, abantwana bayagwazana. Hhayi, bengakhula bela bantu abangama-role model abafana lathi, abafana lani, abantwana laba abaza kuba sendleleni eraight.
Kukanti uMnumzana Khuphe uyafakaza inkulumo kaMoyo.
Sidlala ndima bani kwezomnotho, kwezombangazwe, kwezenhlintu, thina sifita ngapi, senzani, sikontributheni esikhalangeni. Information le ubelieve iqakathekile kakhulu because it's going to be passed from one generation to the second generation. We want to have an identity. Njengoba lisazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe iya si-recognize isikhalanga as a unique language on its own. That's what we are fighting for.
Abantu besikhalangeni bayaxwayiswa ukuthi baziqhenye ukuba yibo kwabo. NguMnumzana Trino Singwenya.
Bezibe ukuthi kobukalanga kunatshedza chebupewu penyu kakale nekuti tipromote vose vanodzila nemabhizinisi vana mabhizinisi tincedisana kuti tivake tindembeli kuvakila chava chose chevukalanga kuhanganyisa vanhu musocialization nemumusic naiko kose nekuti vanhu vengine masociety kuti atafila kudzihango tizive kuti tinovigiwa mundau dzakafanela kwatinovhaka ikwedu.
Bekule mgido labaculi abachiyeneyo. Umculi uSinini Ngwenya leqembu lakhe elihlanganisela abamhlophe bathokozise abantu kakhulu becula ngolimi lwesikhalanga.
Yibene ipendi yami ngaqala nakhona eGermany kuthiwa iBethula Nana leso jabula labakhalanga ebe kumuhle kakhulu wakalanga abazana dazana ndazula kwakwa kanaka chose licheke ipendi yeni tanga pasi kule album ebuyayo ukuthiwa bakalanga we iyaphuma definitely this year ngekusinini siyabonga sihlobo sakithi
bekumnandi kudliwa kutshatshulwa kwagidwa kwaze kwasa ebukalanga gathering amakhalanga ibonisa ukubambana lokusebenzela ndawonye kwabo Imele Studio 7 Leeds igama lami nguEzra Chisa Sibanda
Abebandla le MDC basole kakhulu isenzo sokwethuselwa kwenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU abathunyelwe incwadi ezilenhlamvu zombhobho besithi uqhakathekileyo yikulungisisa isimo somnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esikolweni se-MDC e-Harvest House, unobhala obona ngezezisebenzi lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Gideon Shoko, uthi njengebandla bayasisola isehlakalo sokuthunyelwa incwadi ebezilenhlamvu zombhobho kunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eye-ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo. Lo mkhokeli wayo umnumzana Peter Mdasa
elijeni lapha esifanele ukuthi sikwazi ukuthi khona izinto ezimbi ezenzakalayo ziyenzwa ngoba umbangazwe indaba zombangazwe azilunganga zingalungiswa liyabona ukuthi khona indaba zonke zizahamba kuhle
isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Mulukele ukhuthaza uhulumende ukuba kaqale alungisise isimo sezombusazwe elijeni
Ngakho ke sithi kakuhlalisane phansi kukhumisana nomlotha njengesizwe kungahlali abantu behlanganiso zepolitiki kuphela kodwa sihlanganise amakhanda sonke nyama eZimbabwe kwenza ukuthi sibe le ndlela yokusebenza ngayo njengelizwe singaqedwa kompangaze sizagwanisa ukufinyelela indaba zani ezomnotho indlela esibona ngayo indaba yeZimbabwe konke lokho esikubonayo ukuswelakala kwamafutha ezimota ukukhwela kwezinto ukuselakala kwemisebenzi uhlukumeza kwamaZimbabwe kudubeka esikubonayo konke lokho iZANU-PF lobi-MDC ayingeke yakwanisa ukuthi kwenze kuyahlukanisiwe kumele sisebenze ndawonye njengamaZimbabwe
uqhubeke ethi yena labebandla lakhe bafuna kudingwe indlela yokulungisisa udaba lokungemukelwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi wanqoba ekhethweni Abathunyelwe lezi ncwadi abagoqela unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo bathi sebekhweze udaba lokwethuselwa kwabo emapoliseni belethemba lokuba luzocwayisiswa kabanzi ukuze zitholakale iziganye ezenze lokhu.
Batheke bevula ke ugwalo lolu bathola ukuthi kulohlamvu phakathi njalo kule ncwadi ke ecebisa ukuthi sakwehlelwa ingozi mina labantu abami njalo iqambalo president we ZCTU u Comrade Peter Mdasa
uthi kodwa lesi sehlakalo singasoke sabenza besabe uqhubha umsebenzi wabo
kodwa ke thina ke okwenzakeleyo akusinqabele ukuthi siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wethu
uhulumende ulandule ukuba kulabantu asebenzisana labo Abaye baya kwethula lezi ncwadi kuleyo nkokheli yeZCTU. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya ebona njalo ngokusebenza kohlangothi lwamapolisa unkosikazi Opa Mchinguri utshele iStudio 7 ecingweni ukuba uhulumende akalalwazi ngalolu daba ngakho ke kumele kukhulunywe lamapolisa. Isikhulumeli samapolisa Assistant Commissioner Paul Nyati laye uthi abakatholi ulwazi olugcweleyo ngalezo ncwadi zokwethuselwa kwabeZCTU. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla yezitolo. Ukungakhuthulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe kodwa abanye babo babotshwa Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.